Hayi, thina siyikula leMasau sizesihambile sivelisiyi team of ama-MPs wonke weMasau including ama-MPs e-proportional representation nabe-provincial council besidinge ibhasi ukuthi sihambise eBinduri. Kodwa sithe nje sesisendleleni phambilana kweGweru sezukuthi hhayi irali ibhaniwe ayikho. Sase sikubona kufanele noma sithembe kwekhaya saseduze singakabi khatshana nesimanga sokuthi ama-expenses ohambo nokuthi sisuke sihambise abantu ebaningi sikelandayo lala sabantu ngene sithenge indlu saseduze ngoba sizithethe ayi sizafika eHarare kuseni bese sithenge izikhathi zaboma 9-10 siproceda siya eBinduri ezaya sisayanga.
Ye, singathi-ke litshelwe mbani ukuthi sizohamba njalo njalo kanti sisimo simi njani?
Angithi njengoba lisazi ukuthi ku-movement yethu sile missing 40%, so sithunyelwe nje izincwadi kumagroup ethu sikuwo satshele ukuthi hayi irali okwakathesi sibhanie. So just took a decision ukuthi singalinda ikhothi yenze i-decision kunxaka ukuthi aseze kube favorite kithi kungcono sibuyele ekhaya kusaseduze.
Kodwa ithemba lenu lingaphi ukuthi lizayenza omunye umhlangano?
Ithemba lokwenza omunye umhlangano likhona, kodwa loba singasawenzanga sinethemba lokuthi ngendlela esesisebenze ngayo sikusela kuma-grassroots ebantwini esesingene ngayo ebantwini inhliziyo zabantu nethemba leqinisa ukuthi silanga. Irali yona yinto enhle, yinto emnandi, iyachaza kuyachaza ukubona umthungameli eralini yinto emnandi ukuba labanye benu, kodwa kulezinye iy'ndlela zokufinyelela ebantwini ezingasorali. Kwesinye isikhathi eralini kuyabuya labantu abangavotiyo. So kuqakathekile ukuthi thina ama-voters ethu siyabazi abantu abalenhliziyo ezethu abazasivotela siyabazi and bese sasebenza nabo sasifika kini.
Bathini abantu Mamlozi?
Abantu bathi bona inhliziyo zabo ziku-advocate ne senator mina, akula nto ezabajikisa kulokho. So siyathemba ukuthi ngomhlaka 23 njengoba besitho abatho ukuthi ngomhlaka 23 yithi siyabe sikhululekile ngoba sizahamba sekwenza lokho esikusebenza everyday ebhokisini. Njengoba setshengisa izane ukuthi bengabhana ama-rally wethu, bengabhana ama-meetings ethu, but they cannot ban us from voting in your future.